ye indaba ye United Nations bona ngani indaba iqhatheke kakhulu kubana ingene kwele Zimbabwe inxa yokubana iZEC iyehluleka ke ukukondukta ama election ngendlela ke e free and fair ikakhulu sikhangela ke sikubonile kuma by election kusukusela ngama by election ayenza la ngoJune kuze kufike amanje bese gogwe kuyatshengisela ukubana kulodubo mayelana ke le ndaba yeconduct yeZEC sikhangela ismandate in terms of the constitution. So yinto esibona ngani kufanele ke ilungisiswe indaba ye-commission.
Manje i-United Nations inganceda ngayiphi indlela?
I-United Nations ingakwanisa ukusincedisa kakhulu ukubana ke kungabi-ke lama-elections a-disputed ngenxa yokubana iminyaka eminingi eZimbabwe kulodubo lama-disputed elections. Kodwa kufanele silungise ukubana ke wonke umuntu ocontestayo ke ebe-ke lokusuthi iseka okusobala kubana ama-election ayenzwe ngendlela ke epheleleyo.
Ibandla lenu lihlezi likhala ngokuguqulwa kweminye imithetho yokhetho ama-election reforms. Libona leyo mithetho izafa yaguqulwa yini?
Indaba yama-reforms indaba eqhatheke kakhulu size sifike kwelanamuhla. Akukalungisa indaba yama-reforms. Bona ngani ke kufanele sithole ke uncedo ikakhulu ke kubantu esakhelane labo e-Southern Africa ku-SADC, African Union ukubana silungise indaba yama-reforms ngenxa yokubana yiyo indaba eqothe ukubana eZimbabwe kungabi lo dubo lokhetho. Nxa singalungisanga indaba yama-elections kuzaba ke la ma-elections ke angela kuvunyelwana. Lokhu kule nkinga mayelana le ndaba yokubana kuyabe kule contested authority ngenxa yokubana obusa yabe busa ke engikungelakho kusuthiseka kwabanye ke abantu ke abaku-political contestation. So sibona ngani kufanele kulungisise indaba yama-reforms njalo kufanele ukuthi-ke kube le engagement esayenza local and international le civil society, lama-church, lama-chief, lezinduna labosobhuku lama-youthi labesikolo kubana sibonisane ndawonye njengabantu beZimbabwe kubana yikuphi okufanele kulungiswe kangelelane lokhetho-ke luka-2023.